kucacile ukuthi ibandla eliphetheyo lifuna ukubana bonke abantu everytime kungaba lokhetho kungalakhetho abantu ezimbabwe behlale bethu abantu ezimbabwe behlale bengabantu abesabayo. So yona lowo umthetho we-TCO Act siyakwazi ukuthi kakhulu ama-civic groups wajayele ukukhuluma kakhulu ngamalungelo oluntu amalungelo oluntu kakhulu ayephulwa ngohulumente ama-NGOs ahamba ayencedisa abantu ahamba ayenza i-monitoring yokuthi uhulumente ibandla njengoba selavotelwa izithembi selazithembisa liyazigcwalisayo. So ngalokho liyafuna ukuthi livale wonke umlomo so yikho lizakhuka lemithetho eyengezelayo ezenza kungabi lo muntu ozakhuluma ngokuganga kwayo ngoba bona ezimbabwe bakwanisele ukudiliza i-opposition bedilize i-civic society. So kuyasala kungasela muntu okhulumayo ngokwethulwa kwamalungelo oluntu lombuso.
Ngesikhathi kule mibuzo leyi u-Justice Minister uZiyambi Ziyambi sathi simbuza wathi yena umthetho lo bayenzela ukuthi balisane labahlamuki kumbe i-counter terrorism kanye lokuthi bamise ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zezimele. Lokhu likubona njani?
Ukungenela kwezombusazwe abakuthoyo yikuphi? Uma bethisela abantu emini bengabaniki indawo zokuhlala abantu abayibo ababafakayo besebenzisa ama-land committees abo besebenzisa osobhuku abantu abavotileyo imizi abayaziyo ukuthi likhona. So namhlanje ngenxa yokuthi abantu masebenze khonokho abantu abazaba phambili ukudokumenta lokukhuluma nge-violation le ngama-civic groupings yikho sebebuya la yona leyo ndlela yokuthi bencendezele kungabi lo muntu ozakhuluma uma sokubuse kubi. So mbona ngazathi yikho Ziyambi Ziyambi ukuthi i-counter terrorism ukuthi abantu bengahlaba kuthi kuhle bangamasela yonke nje impemba abayenzayo kuyathiwa yi-terrorism kumbe ngama-western influence people.